Iningi labantu lithi kalisela themba lokuthi ukhetho lungaqhutshwa kungelangxabangxoza lokwethesana umlando wokucilibezela eZimbabwe. Igqwetha elisebenza likobulawayo njalo elindele ukugcotshwa njengelunga lephalamende enkulumane uMnumzana Kucaca Phulu uthi idale le-Constitutional Court elilidale eliphezulu elizweni yilo elizaquma ukuthi kwenzakalani phakathi kwensuku ezingamashumi lane. Uthi bonke abancintisayo balakho ukuthi befake awabo amaphepha phambili kokuthi idale lihlale phansi lizwe wonke amacele.
I-Constitution enangokwayo ithi nxa kungaba lokungavumelani mayelana ne-election ka-president, i-Constitutional Court yiyo okumele iphathe leyo ndaba ixazulule. I-Constitutional Court ilama-judges angu-9. Abangu-9 laba bami kanje. Abangu-7 ngama-judge e-Supreme Court. Ababili ngu-Chief Justice no-Deputy Chief Justice. Okuthi u-Chief Justice uMalabi nguye ozakhetha ama-judge angu-7 e-Supreme Court babe ngu-9. Bahlale phansi benze i-judgment kule indaba. Ikhothi kumele yenze i-decision leyo, kumele bayenze i-decision. I-process yonke from ukufaka amaphepha kuze kuyephutha kumele kulaste 14 days. So njengoba sekwafaka amaphepha uNelson Jamisi sewafaka amaphepha akhe, ubaba uMnangagwa laye waphendula amaphepha lawana. Bakhona abanye futhi labana abangama-presidential candidate labo abaphiweyo amaphepha banemvumo yokufayela awabo amaphepha.
UPhulu wengeze ethi idale lilembali yokulahla izindaba ngezizathu zokuthi kuyabe kulokunye okungaqondanga, ethi nxa ekhangelisisa uChamisa ule ndaba eqinileyo, ngakho umthethwandaba akumelanga ulahle udaba lolu.
Impumela ye-court case leyo kunzima ukuthi sihlale lapha sitsho ukuthi izaphuma njani, ngoba phela anti sesikhangelele yona i-court, yiyo okuzamele ihlaziye. Ikhangele ama-procedure asetshenziweyo, ikhangele indaba izinto abantu abakomplaina ngazo, ibe sisitsho yena ikhodi ukuthi ibona njani indaba. So kunzima ukulungele phakathi kwengqondo yekhodi ubususitsho wena ukuthi indaba yakhona izaphuma njani. Kodwa nxa ngikhangele mina ngibona ngazani ubaba uChamisa ule case e-strong, ngoba nxa esitsho ukuthi kulabantu ababonakala bevote abangekho ku-voters roll abaningi kakhulu. Nxa wena i-polling station yakho inabantu abangu-600 itholakala izovota abantu abangu-1000, khonokuyana izinto ezimangalisayo okumele ukuthi zizwisiseke. Ngibona ngani kuyabe kurongo ukuthi i-court ilahle indaba le isithi kulamanyathela ama-technicalities angazange alandela. Kumele bazinike ithuba lokuthi balalele beze.
Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Zifiso Masiye uthi leli lithuba elokuqala elizweni lokuthola ngeqiniso ukuthi ilizwe lengatsha zalo selikhululeke kangakanani kuqathaniswa lezombusazwe.
Kimi ngibona ngani lithuba elikhulu leZimbabwe lokuthesta ngeqiniso ukuthi ukukhululeka kwama-institutions ethu awombusazwe ayi-governance, ikakhulu ukukhululeka kwezomthethwandaba, kweze-judiciary, ukukhululeka kwe-constitutional court izikhulula from iingxaki zezombusazwe politics and so forth. Siza kubona kuyona le case. Xa kuyukuthi ama-judges ethu independent, xa kuyukuthi sebefikile ezingeni lokuthi umthetho uzimele ngaphezu kwezepolitiki, kuzaba sobala indlela abazobamba ngayo ingxaki lezi phakathi kwayo.
UZulu elizweni jikelele uselinde ngamehlo abomvu impumela yalolu daba lokuthi abone ukuthi imithethwandaba yelizweni izimele kumbe lokhe ithatha uhlangothi. Umthetho omkhulu welizwe wesisekelo sombuso uvumela ukuphikiswa kwempumela, kodwa leli lithuba lakuqala ekhethweni lapho okwenzakala khona kweleZimbabwe, ngakho wonke umuntu wesaba ukuthi kungenzakala njengesikhathini lapho okwaliwa khona ukuthonisisa okungelasizathu. abanye abancintisayo labo kulolu khetho balayo imvumo yokubhalela umthethwandaba labo bezivika abakufunayo phambilini kokuthi umthethwandaba uzo lolu daba okuvezwe ngomunye wabancintisileyo okhokhela umanyano we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma wathi laye uzafaka awakhe amaphepha emthethwandaba. Impumela yalo mthethwandaba izaveza sobala ukulandelwa kwesisekelo sombuso lokuthi ilizwe selisesibangeni siphi sikhangele ekuzibuseni kwalo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.